ngamanga uhlaza Jobo sina njengebandla MDC bahamba saye court bayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha izinto ngesemthethweni yikho ke singake sinamhlanje sibe senza udlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa ngamaqhinga abokonzuka nokhuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe ekhophi sihambe nezandla ezingcolileyo sikhathi kuthiwa ibhedeni silandele umthetho asilamuntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna siyakwazi ukuthi sahambe ekhothi esinikele i-judgment ngoba silandele umthetho owenzisa ukuthi abaazi ukuthi yibathi ini iziphulamthetho abantu abangamahlobo endlela thina hhathi singabantu esiqhile njalo dlama sikifuni yitho sahamba babuya bafika abanjeni ngokuthini bathisha abantu bathatha ngodlame sihamba namapholisa namasosha azange sibisele namhla okungasenza singalisesisiyakhona njani silabantu abaningi over 2 million singahamba kodwa zibe thina siyalandela umthetho weqhwaye due process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi izibhonda nabanye abantu babezabethu babagqokise iyunifomu yikho ke thina asilabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukusingcolisa yikho ke thina azange sibe lo mhlangano wokuthatha ihavesi hathi ngodlame thina sihamba saya kela enkundleni ukuthi sincedise ukuthathe indlu yethu.